akumangalisi lokho esikubona eMozambique ukusenzakala ngoba ngangabe abantu bengasuthisekanga ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo bayatshengisela bangene emgwaqweni njengalokhu sikubona kuyisifundiso kuyimfundiso njalo kuyinto eqakathekileyo ukuthi abaholi be-Afrika bakufunde khona lokho labamazwe amanye ukuthi abantu bafuna ukhetho olukhululekileyo oluzathi nxa selubanjiwe imphumela yalo iveze lokho okuthandwa ngabantu.
Wena ubona ngazani kuyaphetha ngani kulokho okwenzakala eMozambique?
Bazamele bakulungise khona lokhuyana okwenzakalayo ukuthi abantu abanengangakanani babatshaya indiva kusoze kusebenze. Kuzamele benze lokho okuyikho okufunwa ngumthetho weMozambique. Uma ukhetho lungahambanga ngendlela ekhululekileyo kubanjwe ukhetho olukhululekileyo. Uma endaweni yokhetho olukhululekileyo kungabanjwa ngumkhetho olukhululekileyo kuyabe kungamukelekanga emthethweni weMozambique, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo kuSADC, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo kuAfrican Union, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngakhona kuUnited Nations. Ngakho-ke ukhetho olukhululekileyo lwavunyelwana ezigabeni ezihlukahlukeneyo, lumele lube seMozambique, lube seZimbabwe, lube seAfrika yonkana, lube semhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke abantu beMozambique are not demanding, abaceli kabafuni into engekho emthethweni, yinto esemthethweni weMozambique ngokwayo.
Ye, kodwa siyakwazi ukuthi iSADC African Union abajalanga ukuthi bangenele nxa sokunje. Bazangena kumbe basoze bengena?
Angiboni ukuthi bazangena ngaphandle kokuthi nxa kuyabe sokusifa abantu abaningi. Ngakho-ke abantu beMozambique akufanelanga bakhangelele ukuthi kukhona ozavela kwenye indawo ongumsindisi, kumele bazisindise bona. Ilizwe ngelabo, ikusasa ngeyabo, bangahlala linde akulalutho oluzabuya. Kumele bayisukumele into abayikholelwayo, bayasukumele amalungelo abo, bayisukumele iconstitution yabo, bayisukumele imithetho yabo njengabantu beMozambique, bengakhangelelanga ukuthi ukhona ozavela eZimbabwe, ozavela kuSADC, ozavela kuAfrican Union, kumbe ozavela kuUnited Nations ozabuya azokwasiza. Akakho, akakho, kasozatholakala onjalo.